So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyabonga Tanonoka Wande. Lingani vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla zi-15 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla uMnumzana Job Sikhala osesitokisini.
Ibandla lakhe i-CCC ayimanga laye uMnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCC.
Izakhamizi zemaphandleni zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo lokuthengiswa kwayo ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi.
Ngiyakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyane ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leli seliwile aliselamandla alisathengi lutho.
Ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service olwabatsha abaziwa ngelokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukuchaya abantu bamabandla aphikisayo.
Basukuma bakhuma ngodlame bahamba balezi idlame lwangikhona enyathini khona-ke e-Harare and lapho kwabonakala sibili izimbuzi zisihla abantu bechaya into njalo kuyiwo ababekhulume ngendawena leyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla osesitokisini uMnumzana Job Sikhala. USikhala omela iZengeza West edalele ePhalamende wabotshwa endawonye loMnumzana Godfrey Sithole omela iChidungwiza North labalandeli bebandla le-CCC abalichumi lasithupha ngenyanga ezimbili ezisanda kwedlula besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kodwa kuyona le iviki uSikhala yedwa wetheswe elinye njalo icala lokwenqabela ukusebenza komthetho. Kusukela evalelwe ejele uSikhala kubikwa kungela mkhokheli webandla omvakatsheleyo esitokisini seChikurubi. Izolo uSikhala ubesemthethwandaba eHarare kodwa akula bantu abaningi ababalisa inkokheli yebandla kade besemthethwandaba. Omunye wabakade begqugquzela ukuthi abantu beye ngobuningi ukuyaxhasa uMnumzana Job Sikhala emthethwandaba yintatheli zindaba uHopewell Jingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Angliston Sibanda.
Hayi, lokho kusho ukuthi ibandla lakhe i-CCC ayimanga laye uMnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCC, kusho ukuthi nje usesele yedwa esesikhaleni sikumele nje abe yindoda zibonela qina abe yindoda.
Lona udaba lwengatsha kumbe ama-structures e-party ukuthi kawakho kungabangela na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe kukhetho?
Ibandla le-CCC ngokubona kwami vele abajonganga ukunqoba kukhetho. Ngokubona kwami njengolwazi engilalo bazama ukwenza into engazake yenzeka engajwayelekanga, bazama ukuthi benze ibe i-party yabo ibe yilokho okuthiwa yi-social movement.
movement.
Ngayi social movement kucho ukuthi iyabe ilibandla nje kuyabe kuliqembu labantu abangalama kungabangalazikhundla kungalama ama structures kungalabantu abalezikhundla kanti into ke eyabe iqala ukuthi babe sebe babakubancintise ukhetho ama social movements ajwayelanga ukuba ngawokuncintisa ukhetho ajwayele ukuba abe asetshenziswe ukuqoqa abantu ukuthi bayenze into ethile njengokuthi iqaqoqa abantu ukuthi batarake benze akwenziwa ngabantu eYugoslavia bekhenqula umbuso kaMongameli owayengumongameli welizwe lakhona ngale uSlobodan Milosevic. Yikho okusebenza khona kakhulu lokho okuthiwa ngama-social movements awadingi ukuthi abe lama-structures. So ngicabanga ukuthi uMnumzane uChamisa uzama ukwenza njalo. So kangibona ukuthi vele bajonge ukuthi bahambe kuhle ekhethweni. Bona bajange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esifaneleyo batelake bacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile banelisebenzele ukuthi basebenzise balelithi citizen. Phela into yabo yelukwe kuhle ukuthi nxa abantu bengangena amalunga esitripus engangena esitradeni bachise istrada benzeni amapolisa nxa esebachaya. So kutshelwa international community ukuthi ichaya ama-citizens. So ngezindlela sokusenza sokwenzela ukuthi amazwe njengabo America abe sengenela ke elizweni. So abalandaba lamakhelo lokhetho kodwa kulesizathu esinye esithi nxa sisikhangele balenjongo yabo ejonge ukubangela ukudlakela lokungahlaliseki kwelizwe esithi sina instability elizweni ukwenzela ukuthi bese kubuya amazwe njengabo America angenele ke kube le empi eZimbabwe athi kugenqule uhulumende okhona owezana uPF abalani lama elections ngoba nxa ufuna ulungiselela ukunqoba kukhetho kumele ufake ama structures ukuze ube libandla elimileyo kodwa bona abakufuni khona ukuba libandla ngoba vele akulani lenjongo yabo abafuna kuyenza.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaranza kwele South Africa ngoba inengi lingasebenzi njalo lingavunanga okuthe xaxa emasimini. Uhulumende uthi osomabhizimusi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla yabo ngedola leMelika kuphela. Kodwa uMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi impahla ethengiswa ngemali yeZimbabwe iyadula kakhulu okwenza abantu begcine bedinga idola leMelika ukuthi bazithenge.
Yakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyana ukuthi ibhondi leZimbabwe leliseliwile alisela amandla lisathenga lutho konke nje izifuyo ngazinakana onkomo ombuzi onkukhu konke kuthengiswa ngedola leMelika. Ungahamba njalo futhi emavinkilini ubufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa nxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe. Ngina kanti bebekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngeyaphandle. Kunzima kakhulu ngokuba nizafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi kabala ndlela yokuthi bangenza imali, abasenelisi ukuthenga othukela, abasenelisi ukuthenga impuphu, indlala ibhahile, abantu abatholanga lutho emasimini. Amabhasi bagada ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola leMelika. Kunzima ebantwini bemaphandleni kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe into abanini bamavinkili bathole nzima ngoba na kathesi ukuthi asukumise imota isiyawodla impahla kumele asebenzise ifiweli kumbe amafutha emota abiza intengo yemali esabekayo azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo somele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze akhave indleko zakhe kumele ayifake ebantwini so kungakho ke impahla zakhe kumele zidule
njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa inhlelo zokuziphilisa sike sakhuluma lomphathi intambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazane wathi bayabafundisa amabhizinisi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilise liyakubona yini lo
ye eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigxile ekufundiseni abantu kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esi district enjengelupane kumbe njengenkayi kumbe njengetholotho engxenye elamawadi esingathona average indawo lezi lamawadi angu 30 ufumanisa ukuthi kulenhlanganiso ezenza khonoko engxenye kumawadi amathathu kumbe amane ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamashumi amabili awatholi lezo nhlelo zokubenefit abalutshwana kungenxa yokuthi lalezo nhlanganiso kazila esingathi ngama resources ukuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo zingene zisabalale indawo yonke yebo zikhona kodwa kazi sabalalanga indawo yonke abanengi abantu abangatholi lutho kukhokhonoko kuthola mhlawumbe abantu kuma wadi amalutshwana
lo ke ngomnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni le Studio 7 eselubhane ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service lona olulembali yokulolonga abatsha bebandla lezanu PF abalodlakela abaziwa ngokuthi ngama-green bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukutshaya abamabandla aphikisayo phambilini kokhetho luka-2023 kodwa abezanu PF bathi umuntu wonke wamukelekile ukuphatheka kulolu hlelo ngitsho labamabandla aphikisayo. Njengokuthembisa kwethu, nanti ihlandla lesibili lengxoxompikiswano esiyethulele yona kuzindaba zakusihlwa izolo ephakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lomnumzana Bednico Bebe owebandla le-CCC. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze uBebe ukuthi bazavumela abasakhulayo bebandla laba yini ukungena kuhlelo lwe-National Youth Service.
Into ye-National Youth Service historically kusukusela ngo-1980 iqalwa ngumgabe kusathiwa i-Youth Brigade yayivele iyinto ye-party 42 years down the line isenziwa yi-party ubususithi wena unqisa ama-youth e-CCC ukuthi ayetrena for what benefit ngoba i-history isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzela i-party so are you trying to tell me ukuthi sebesi-invite ukuthi sibuye sizejoin izanu-PF indirect angikholwa akula into enjalo kodwa still asithi nxa kungenziwa properly kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional sizakubona sonke ukuthi kwenziwa properly and professional asila sizathu sokuwalela ama-youth but okwakathesi siza advisor ama-youth ethu well ukuthi thina njenge-CCC i-history yethu esiyaziyo from 1980 to dating 42 years after besikwazi ukuthi into zama-youth into zezani
babachuma abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo abo afana lo Godfrey Sithole kanye lo babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso uthini ngalokho
kuyinto ebuhlungu kakhulu ukubona yabona honorable Osithole uBodzile umngane wami kakhulu sibilisi besisonke eParliament ngathi njengetrethe lapha besisonke nje ngokulayo konaba nje sizibhodela sihlenzani unfortunately into abayenzayo yinto okumele ngomthetho ibe lesi jezi umthetho cannot be too selective ukuthi na hayi nxa umbuzo ngoba ngowe-TBC naye veloko akusabelanga athinte asuze kuhambe kude basukuma bakhuma ngodlame bahamba bayalwenza udlame lwangikhona enyathini khona le eHarare and nabo kwabonakala sibili izimbizi sitsha abantu bechaya kuthenza into enjalo kuyibo ababekhulume ngendaba yona leyo so nxa umthetho usubuya usokumele u-apply selective ngencwadini namasembers e-TBC yini bazenzela bodwa andabona nangu ugalethi ubhebhe sikhuluma laye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-TPC kodwa ngencwadi yena kazange akhombe ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame nangukhona akula muntu ombophayo akula muntu omhlukumezayo kodwa na ungayenze something okuwrong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi
ngokubika kwephephandaba le-Newsday baba bhebhe ubaba uChris Mthwangwa owebandla lezanu PF uthi yena akulamahluko phakathi kwezanu PF lamasotsha amasotsha ngawezanu PF uthi ningalokho
ya lapha kulento engizazichaza ezithile ngingakafiki khonapho kweka Mthwangwa sesikubonayo kanti singama political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akukayimbekedwa eqeda lapho badina ibail ukuthi ehamba ku-remand icala libe lokhu lidluliselwa phambili lokuthi akusadingwa lisadingani limbophe njani indisi place lingakakutholi lekho limbophe lekhona kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izani kayimanga kuhle okwesibili kugcwalisa ikokono kokukhulunywa ngumthwanga umthwanga nxa esithi yena amasotsha lezanu kakwehlukananga kutshengisa ukuthi umthwanga yena ngwakhe into ayikhulumayo kayani ngoba iconstitution yelizwe leZimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangalo
babuchuma akuyiphethe yebo amasotsha ngawezanu PF yini njengokutsho kuka baba Mthwangwa
amasotsha nakahulumende amasotsha aguidwa yiconstitution ukubana bona kamenjani siyakwazi ukuthi they are apolitical nxa besemsebenzini akumelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize kodwa individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha laba abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje ekalolelo lungelo kodwa ekwenza privately
alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe kungqoqo ebilawulwa nguntungameli Nkomo weStudio 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, this is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC. Chabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthaywa lokubulawa kwabantu ababanjwa becathangelwa ukuthi ngamasela. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshelele liphephandaba ukuthi kunezehlakalo ezimbili ezisanda kwenzakala eKalomala seKaroyi lapho okubulewe ababili kade bebanjwe belempahla entshontshiweyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende weleSouth Africa loweZimbabwe bayaqinisa inhlelo zokuvimba umngcele weBait Bridge ukuze kungabi lofohlayo kulumngcele engelamaphepha asemthethweni. Okwamanje sengiya emuva ngithi ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Y VOA Studio 7 bathandwa bahle elizama ukusibonisa konke okusisithelele kungale kwakhona liyasibonisa kube mcike. Siyabonga kakhulu, siyalithanda lonke ngothando oluhle futhi elisenzela lona. Eyi, ngizama ukuthi ngike mbonise enye into lapha shuwa liyazi. Abantu ngakuthiwa balimbono wami ngani shuwa siyayenza sibe moya munye, sibe nhliziyo nye. Sike simene entweni eyodwa kuqala. Singame entweni eyodwa kuqala. Maybe ngeqiniso lengazuzakala. Kodwa njengoba nje kathesi abanye bathi bona ngabe MRP, abanye bathi ngabe ZAPU, abanye bathi ngabe MDCT, abanye bathi ngabe TCC, abanye ngabe ZANU, sihlakazeke kangaka. I-answer ukuthi siphumele right inzima. Ngike ngaye edrobheni namuhla lyakobulawayo. Hayi into engiyibone kobulawayo shuwa shuwa ngayizaqhubeka injana. Izasenza noma kade sikhuluma sisenza so kodwa sicine sesindawonye. Thina liyabona ekhaya ngapha mbone ngani sesibona ngasolinye. Thina sesibona ngento eyodwa. But abantu abangani bayasilahlilahlisa yilaba abantu abakumadiaspora especially kakhulu abantwa bethu laba abaseGoli lapha. Hayi mboni uyabitshiyene kakhulu madoda angazi ukuthi why kathi so. Abanye ye singabe umthakwazi Republic Party ye lingalandela amashona. Abanye labo bafuhla bathi hayi no kasibambane nini kuphela sithenga iphathi engakhiphi iZANU-PF. Abanye babuya nalokho shiwa lokho besehlule kuqonda labo basegangeni kabakho ekhaya kungani bengafisi ukuthi sike siboneni nje kodwa ukuthi kathi khona nxa singapandila singavuna yini kumbe nxa singalima ngezulu singavuna yini bese yophuma lesinqumo esisodwa.
Ye sanibonani mthwakazi omuhle madebela amahle li-right mina bengicela ukuphawula lapha bantu bakomthwakazi ukuthi asizamenini ukuzibona njengabantu lathi. Asiziboneni njengabantu, singaziyeyisi, asiyekeleni ukuyeyisana, njalo asihloniphananini, siyekeleni ukuyeyisana, sike siqakathekisananini. Angeke sibe ngamalida sonke, angeke sibe ngonkulunkulu sonke, asingeke sinothe sonke same day, kodwa siyonotha ngokwehlukana kwethu la ukudalwa-ke, njalo angeke sikhule sonke ngelanga linye. Asifundeni khonoku, sibonise ukuthi leader yethu sifuna ukuzibusa kanje thina. Ngeke sonke sibe ngamalida sivuke singamalida. Sizabe silida bani? Masonke singaba ngamalida. Sizabe sesibusa bani? Asiyekeleni umuntu oyedwa. Sibambananeni ngaphansi komuntu oyedwa. Simthume ukuthi akasikhulumele.
Salibonani lonke kustudio 7 amagumba manomhlaba. Salibonani bantfakithi. Hayi, indaba siyazizwa mpela ezikhulunywayo, but mina ngokubona kwami iZANU-PF izowina lula lolu khetho. Angisapoti mpela ngisho lakancane, mina vele ngisapota iZAPU, umlandeli weZAPU since ngama-70s angisho njalo. Ya, ngoba ngiqala ukuyilandela ngama-70s. So kula maqembu ayi-2 aphikisayo asoze ngiwaqambe ngamagama. Amaqembu la ayazakala ukuthi anama-CIO phela ayake kuzo. Sona la maqembu lela kusho ukuthi adlelana leZANU kodwa kuyave kubhayiziswa abantu ngoba kulabalandeli nje, kulabalandeli abaphongulandela bengazi i-story. Okuze sebegcina abanye begxeka bethi unkomo wathengisa. How can say unkomo wathengisa? Abantu beZimbabwe bakhuluma labo balokhuza sebengama-opposition party ukuthi umuntu yenza uzo ukhona la kuvula umlomo wathengisa. Amaqembu nala ayi-2 aphikisayo, maningi amaqembu aphikisayo kodwa soze maqambe anama-CIO anama-CIO elinye lilida i-CIO amanye lawa lawo vele amadeputy akhona o-deputy labanye ngama-CIO phakathi. So iZANU zowina lula iZANU yawina lokhu umdlalo odlala abantu bethi lilandela obani lilandela obani lilandela ama-CIO landelani iZAPU kuphela iqembu elidlala ingcono elingalasentiyayi-o phakathi labe abantu bekhuluma amanga izaphi yathengisa izaphu izaphi yaleli lizwe nxa wawungekho mncane siyakutyela izaphi yaleli lizwe amagorili lalegangeni kuphi kuphi abanye bebafakela namabhoni ebadula bethengisiwe bebabulala so izaphi yaleli lizwe izulu lisina amagorila lalehlathini kugodola elalehlathini bona suzobuya ngesikolo sakho ngifom 3 suzokuthi izaphi yathengisa ilizwe no asikhuluma ngamafom 3 la kumbe ngamafom bani sikhuluma abantu abasebenzayo ukuthi wafunda isilungu yasikhuluma ngokwakho lo bachaza umsebenzi izaphi yenza umsebenzi omuhle eZimbabwe lo nkomo engena kuunity wenza umsebenzi omuhle abangesithayo ngamasotha until today ngiyabonga ngiyabonga ngizama ukubonisa abantu angithuki muntu ngikhuluma iqiniso futhi
Studio 7 ninjani kunjani ngezindawo ngezindawo mbulisa lami ngangizwa ngizokumangala ukuthi kanti izani iyadifu nokuholisa amayusa kodwa ihlulwa yikunikeza abantu ababalulekileyo abangamatitsha amadokotela under government wonke umuntu under government ahluleka ukubanikeza imali kodwa ithi amasebhuku izayithatha ihlulwa nje kunikeza laba abayifunayo bayicela ukuthi bafune ama-increase lami ngithi mpawule ngicela mani ingafiki imeseji yami ifundwe yayicela
mphinde ngibingelele futhi kustudio 7 lapho ngibongela abasakazi bonke abestudio 7 okiktube hayi siyabonga nabo Ezra nabo bonke siyabonga bese ngithi mina tshela la abantu laba abakhuluma kabi nge-MRP yabatshela labo bantu abakhuluma kabi nge-MRP ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi nge-MRP kuyibona abantu bayethi lapha okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi okuyibona abavalelwa khona to khona ibona abantu abavalelwa bona la abantu bakithi abakhuluma zonke lezi zinto ngoba othamisa bona laba abangani babo nabo bonke omnangagwa laba balokhu bekhuluma kabi futhi nomnangagwa futhi naye le nto lokhu eqhubeke ekhuluma le ekhuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi thina laba abantu laba abalokhu bezincengela khona le or bancenga khona le ini or abafuna ukuba yi-national abaqhubeke national yabo kodwa sikwazi ukuthi sihamba sidobhana one by one bathi ingane zomuntu noma ingane zomuntu i-problem yakho isolve ekhaya so bona uma bekubona lokhu ukuthi or bashade khona sendaba nama-marriage yabo intermarriage akhona but thina singafuni ukuthi bakhulume kabi ngomthwakazi nabo futhi nimthetho wabo lo sisilamba bekhuluma mange plum ke bethi thina sibambane nabo angeke sibambane nabo thina lapho yabona but ukuthi abantu bakithi bashade emashoneni bazinjana sinendaba futhi nakho lokhlathini ngoba ama intermarriage akhona ngoba bakhona bakithi futhi abashade kuphi abelungu abashade khona la eSouth Africa so ukuthi bona abelo ke besitshela ukuthi ama intermarriage sinendaba thina sihlungisa intermarriage ngomdeni akusiyesizwe thina silelwa into kasi yesizwe sikamthwakazi into esiyilwela so njengoba mnangakho bethi thina sisuthi indumba thina sinamadimoni kaligiyona yena unedimoni likabani manje ngoba phela uyena nje udodi nje omuntu asabe ukhuluma lokhu ngoba vele safa sikhosa kolimpompo lana sibaleke sidlwa zingwenya abafo baphelele endlele ngendaba esithi i-government yamashona namanje ke bafuna ukubuyisela futhi i-government yamashona futhi ngoba into efanele niyazi bafowethu umnangagwa nolokhu uze nochamisa lisemphesteni ngabantu abayi-one nina niyithutha nina into eyisenziwa unkomo into ababeyenza kwemini babe banonkomo but ebusuku babe na umgadi yonke into iyayisenzeka baphele lapho nje intuthu baphele laphi ungazositela nini ungazositela osisile abothwa bazoshika uzoshintshana if uma ishintshile wayengakwazi ukuthi ilapho ngoba uye osuka enama-mayors nama-MP endaweni esiningi namakhansela uye nibusuke namakhansela from down wayengakwazi ukuthi akontrole umnotho lakho osuke eflabhuzi noma osuke etshonosho noma usuka kuphela upani or kuphi kuphi wayengakwazi ukwenza lokho ngoba ezilongu igovernment amameya wakhe kuyiwona akuleyo ndawo leyo isupposed ukuthi kwenzeke lokho but nanizositshela ukuthi akaphathanga ugovernment fakani yamarapi libone kuphela nithi kuzokwenzakalani asesabi indoda thina
hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele kunombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318 njengesukwini siyakhuthaza ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu siyabonga hayi isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikala osesitokisini. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaRands akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi njalo lingavunanga emasimini ukudla okuthe xaxa. Hayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngomvulo. Kusasa lanamhlanje lingalalela ezantambama ngowafast 7. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.